sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alami ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ulwesine mhlazi ku 12 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ivandla le-CCC lipha usomlomo wedalela ePhalamende amaviki amabili ukuthi aguqule isinqumo sokuxotsha amalunga edalela ePhalamende andubana kungenwe ezitaladeni kutshengiselwe.
Mobizano ifuna ukufeza i-one party state, ifuna ukuba le-2/3 majority. Uma sebetshintsha i-constitution baphinde baphe ubaba uMnangagwa i-3rd term.
Ivandla le-MRP lithi selikhethe inkokheli entsha ezaphatha intambo kulindelwe ukwenziwa komhlangano we-Congress.
Imali ezadliwayo yizo ezenza ukungamezi phakabele phezulu ukuthi no asezibe lo mongameli oyithetha oyisigebenga.
Kodwa uMnumzana Mqondisi Moyo yena uthi elokhu enguye umaqhuzu kubandla le-MRP.
Esicabanga ukuthi mhlawumbe kukhona iphathi asebeyivula esingeke sikwazi ukubamisa ukuthi bavule iphathi abayivulayo, mhlawumbe yiyo leyo phathi ebizwa kuthiwe yinithi. Kodwa-ke hayi, akunani le-MRP lokho. I-MRP isaqhubeka iyaphambili ne-leadership ekhona, kanti njalo iyaqhubeka futhi isagama structures isiya phambili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla le-CCC eliphe usomlomo wedalela ePhalamende amaviki amabili ukuthi aguqule isinqumo sokuxotsha amalunga edalela ePhalamende andubana kungenwe ezitaladeni kutshengiselwe lithi lizazama ukukhulumisana lebandla le-ZANU-PF kuqala lidinge loncedo kwinhlanganiso ezitshiyeneyo ezigoqela abo-SADC labo-AU. Leli bandla libe lomhlangano wenkokheli yengatsha zebandla ezithiwa yi-National Citizens Assembly eHarare izolo, lapho okuvunyelwane khona ukuthi amalunga edalela ePhalamende lamakhansila wonke awebandla azakhalala umsebenzi. Ngesizwe umlayezo esiwuthunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leli uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Isinqumo sokuqala bathe iZANU-PF kayivume ukuthi ukubusa sokwehlule, yikho ke akube lokuxoxisana esithi ngesikhiwa i-dialogue, abantu bakhumisana umlotha kwenzela ukuthi abantu basebenze, hayi ukuthi every week kulama election every week abantu bayachayana bayabulalana. Okwesibili bavumelene bathi into enziwe yiZANU-PF ukuxotsha amalunga ePhalamende ang-15 lamasenator ang-9 sithi ZANU-PF iyagolomba njalo kuya ngisilizwe lonke ngitsho le-SADC ukuthi abantu bavele ema-election mdlana besithi bayaqala umsebenzi wesizwe bona sebebhizi bexotsha abantu. Bathi kayisiyo Chabangu, uChabangu lufudo oluthathwe lwafakwa esiqongweni. Konke lokhu abafuni ukusola uChabangu ngoba uChabangu ngumuntu ongaziwayo epolitiki, njalo lathi asimazi ukungcola konke okwenzakalayo kulezi nsuku ukuthi ama-members of parliament aqojwe kwenziwa yiZANU isebenzisa ubaba uChabangu labanye abayingcusana, ngoba iZANU ifuna ukufeza i-one party state, ifuna ukuba le-2/3 majority. Uma sebetshintsha i-constitution baphinde baphe ubaba uMnangagwa i-3rd term ongekho emthethweni. Okwesithathu bathe bafuna uspika ubaba uMdenda e-reviewe ecubungulwe kutsha ukuthi into eyenzileyo incwala, njalo kungalandelwanga i-due process. Yiko bamcebisile bathi kalungise lokhu nge-2 weeks engayekela sizathatha amanyathelo a-political le-legal route ukwenzela ukuthi sichaye ebantwini ngijolela kusadik ngijolela ku-African Union ukuthi izanu isingu sivukele ububhova bokutshontsha lokuhlukuleza abantu. Bathe bangayekela ukulungisa lokhu ukuthi ama-MPs abo lama-senator abuyele bazatshela abantu be-CCC abafanala lama-MPs lama-councillors ukuthi bachiye imisebenzi le okuthiwa i-disengagement kuze kulungiswe ngoba akuncedi ukuthi silungise i-CCC after sebephuma ubaba uMonzora. Yiko sithi cha kungabe inkomo ingazala umuntu. Yiko ke bathi hayi kungehlula bathi bazalungisa ukubhikitsha lezinye esithiwa ngama-political action peaceful bawenze ngokuthula belandele i-constitution besenzela ukuthi abantu bazikhulule hayi ukukhanywa ngabantu ngabomu. Okokugcina okuqakathekileyo bathe izekhi ifanele ukuthi ihlikhutshwe ngoba yehlulekile ukumanage ama-election. ZEC must be disbanded forthwith. Lokwenza okungama-election nokungama-by-election okuthize vela kuncede uma i-conditions ingatshintshanga. Bathe bazacela ama-election aphindwe azasupervisor yi-SADC le-African Union i-ZEC ingasela msebenzi. Bese kucelwa United Nations layo ize observer ngoba akuphathisi ukuxoxa lezanu sisithi kule Pollard. I-Pollard ngekababa uMnangagwa osebenza esikhothamade sakhe. Sifuna ukutshela uZulu Manqama ukuthi ubaba uSangiso Jabavu kayisuye oxothisa abantu eParliament. Izanu esebenzise yena efuna ukwenza khona kuyani okwenziwa nguDouglas Monzora ukuthi ezisebenzele imali yesizwe. Uma lo bengafuni ukusebenza la le CCCC hatshi bathe bangachiya izikhundla zonke izanu izisebenzele yodwa ngoba sokusobala ukuthi vele bafuna ukuhlinza indlovu bebodwa. Kungenziwa njani ukuthi umuntu bayamfungisa khonapho khonapho inkinga kaphinga komi sebemxotsha.
Lawo ke ngamazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Lokhu sikudaba lunye inyathelo eselithethwe libandla le-Citizens Coalition for Change elokuthi amalunga alo akhalale umsebenzi edale leParliamente le-Senate lakuma-Council alamukelwe ngembono ehlukeneyo. Abanye besithi liqondile kodwa abanye besithi sokungaba yikho ukufa kwaleli bandla. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe ezimeleyo uMnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu owayengumgcinisihlalo webandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa.
Njengoba nje ngesiNdebele ngangisoze ngisiqedise lesi sitsho kodwa kuthiwa khona ma uginya amaganu amakhulu kumele ukuthi ube kwazi ukuthi isitho esithize engasoze ngisiqambe ngegama sikhulu okwaneleyo ukuthi lawo maganu azaphuma ma ususiya ngaphandle. Phela ngumsebenzi kulaba bantu abaseParliamente labasekumakhansili umsebenzi. Kungenzeka-ke ma bengakucabanganga kahle if ukuthamisa engakhulumanga kahle labantu bakhe ukuthi bahle bamvukele bayale ukuvumelana le nto ayenzileyo. Nithemba kayenzanga eyedwa kuyenze buza abanye ukuthi lizwa njani ukuthi lingabi lo msebenzi.
Sesikhangela lona inyathelo elithethwe nguMnumzana Chabangu, ungathini ngalo lokuthi azithi yena nguye olamandla okwenza lokho?
Into kaJabangu iyahlekisa kodwa futhi iphindi yenza abantu bathi indoda lo uhlakaniphile ngoba ngiyabona even ma ukhangela ku-social media lapho abantu bangani bambuki into yakhe especially abangathandi kakhulu isisi labanye nje abangathatha ihlangothi iyahlekise ukuthi ngikhona nanga umuntu uyavuka nje usebiza abantu bengani uyadlala nangoba sibe umdendo sekulalela khona okakushona kungene ngenxeba ungene ngenxeba lokuthi lale indlela yokusebenza kwe-CCC yokuthiwa i-strategic ambiguity ukuthi ngesindebele ma ungabe uchasisa ungathi ikwenza ingani sikhanyi kodwa siyazi into esiyenzayo senza ingani kuthiwa silahlekile kodwa siyazi thina into esiyenzayo njengoba kuthiwa kulama structure ngubani ozayala ukuthi yena ungu-secretary general njengoba bona bengalama structures ngubani ozayala maye buye sithi yena u-appointiwe yena leyo i-group e-appointa labo abaku-strategic ambiguity babo abaku-structureless part so yimfulu engene ngenxeba so le yinye yamaphutha e-CCC esibangenise enkingeni ngalesi sikhathi mawukubheka kahle izoba nzima ukuthi baye resolve iyagcinisa iqinile njengeka Monzora iyagcinisa iqinile njengeka Thokozani Khuphe izokwahluka siya phambili
singabona kusenzakalani ekugcineni ibandlaleli lingaluthola yini usekelo oluludingayo ukuze kazile Africa
okokuqala ukuthi so also kungenzakala ukuthi sebele 2/3 majority bafaka imithetho eminye enzima kabi sebengayifaka le one party state sakudlala lama bese bengajika bebuyele bewine court angazi ukuthi court yabe yothini yabe yathi imithetho lana ingasafakwa or ibuyiselwe emuva I don't think that's how the law works okwesibili ukuthi impela ipressure leyo isebenze kube nzima igcine isikuthe ngamadolo iZANPF bese ivuma ke ukuthi mhlambe kwenziwe ielection kacha okuyabe sokuyikuzibophela kwabo or kuthiwe khona kwenziwe iGNU and ngibona wami ukuthi makwe ukuthi pressure izosebenza bangathi nabe vuma iGNU esithathu ukuthi isingaba isibusiso linto yenze kube nzima impela phakathi kweCCC lezano banenge abathi bona ende kugoqela lo professor Ibo Mandaza okwakhuluma ngabalanga adlulile ethi yena iCCC ayikhani njenge athi engayenza i-government and banenge abacabanga khona ukuthi abalakho ukukhula le experience yokwenza i-government so kungaba nje lithube elihle lokuthi zisilwaze nezezimbilikani bese kuvuka okuthiwa ngesilungu yi-third way ezoyenza mpela umehluko eZimbabwe ngoba lezi ziyabe sezikhathele zozimbili yona isingene namandla yenza umehluko ku-politics yeZimbabwe abaningi bakhangelele khonokho ukuthi kuye kube le-third way kuye kube le-third voice ngoba kusukela kudala after wakwezaphu kwangena i-CCC nengi iminyaka kuloku ngonoma nje kungathiwa kwatshintshwa kwathiwa i-CCC yona eyayivele i-MTC abaningi bayakwazi ukuthi kutshintshwa kwamagama but it's the same people.
Lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo owayengumgcini sihlalo webandla le-APA eSouth Africa obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Ibandla le-MRP lithi selikhethe inkokheli ezaphatha intambo kulindelwe ukwenziwa komhlangano we-Congress ngomnyaka ozayo. Amalunga aleli bandla ethulele intatheli zindaba kobulawayo amagama enkokheli okuthiwa ikhethwe ngeviki edluleyo ezaba isaphethe okwakathesi. Amalunga la athi azamelela ukukhululwa ejele kwamalunga ayithoba minwembili awebandlaleli abotshwa ahanjiswa ejele leChikurupi eHarare ukuze kwenziwe ukhetho lweCongress. Sixoxe lomunye wabakhethwe ukuba ngumgcini sihlalo webandla umnomzana Mudenda Chilumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Imali ezadliwa yizo ezenze ukungamezi phakabele phezulu ukuthi no asezisile lo mongameli oyithetha oyisigebenga. Thina as umntwana ze Republic Party sibeliva ukuthi we have to be genuine. Nxa kuyukuthi umuntu imali aphiwa yidla umoyo i-$500 elobufakazi even emaloyeni esilawo kutho ukuthi not fit to lead the people, yet violated the inviolable trust of the people. By virtue of that, he has to be arrested to be in power. As a case of Avan, to Sume, as Kaisera Uga, Umako, Chepesen, Avazarana, Amafes, Awebanda. amakhoche pensions lawa azasebenza lo secretary general onguye ongukhethwe bebe lo deputy wakhe uqhakathwayo kuphele khonapho kube lo treasurer general ngo-all ama offices angu 2 kulo secretary for finance omele ukumobilize ama-finances ayisuye ozabamba imali we ubaba ukubembeke kumali sokusiba lo ma malaja ungu-treasurer general ozabamba izimali sidlule khonapho lo baba ungabuto mphofu onguye organizing secretary esekelwa umama uMandebele ku-organizing department so i-committee yethu ihambe yafika kubo-committee members ubaba umoyo sesimfake eceleni ngamacala wona lawa okuthi yi-1 kazange ihambe ku-congress kazange yenze yonke into where he was mandated to execute ama-duties akhe as the president he had violated i-constitution from chapter 1 chapter 0 so sesimfaka iceleni
kuthi ukuthi ngezinye indlela nxa seliyenza i-congress yena umoyo kasoze avunyelwe na ukuthi ancintiselayo ukuthi adinga ukuba ngumongameli
as a card carrying member sithi thina nxa yena elobufakazi ukuthi ulabasekeli kambe iba igama lakhe siyalifuna ku-congress it's open for everybody so nxa elabasekeli kufuze ukuthi sikhankase sonke lathi sinje so ngendlela hayi kuyahephi ukuthi angizo lakhe ku-congress abantu bayala bathi ubungilimbane ubugebengu ukuthi etshone ese-South Africa enza ama-fundraising ethatha imali efake ezikhwameni abantu bathi hhayi khame eceleni kodwa into engifuna ukuthi ngibe clear kuyo ngeyokuthi we are fighting a corrugated system ye-ZANU-PF elama-dictators i-Africa yonke iyahlutshwa ngama-dictators ungahamba kwipolitiki zeMalawi abantu bake bavungama bangene estreet besithi hhayi uLazarus Chakwera angene ngoba i-opposition bengakwazi ukuthi bagrume elinye i-dictator asifuni komntu wakazi ukuthi sigrume elinye i-dictator elizasihlupha phambili ngoba isizwe lesi ngesabantu inkosi esimhloniphayo inkosi esiyihloniphayo ngibulelani Khumalo owendle enkulu laba ama-political parties abayabezama ukusebenzisa ibizo lemthwakazi imthwakazi bedinga imali hhayi abafanana lomqondisi moto hhayi
lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wamalunga ebandla le-MRP othiwa sekhethwe kuba ngumgcini sihlalo webandla njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MRP umnumzana Velile Moyo yena othi umnumzana Mqondisi Moyo elokhe engumkhokheli njalo labo abathi sebemxotshile bayaziphuphela nje libalele
engakutsho mina ukuthi nje ngabantu ade bezenzela into yabo abayiplana bebodwa abayibiza bethi yi-NIC kumba abathi National Interim Committee lokho kuyinto esingenayo uprovision yesisekelo sebandla MRP kungabantu nje kade bezenzela okwabo lawo ma-leaders akade bewa-announce aso ma-leaders e-MRP kodwa kungama-leaders abo esicabanga ukuthi mhlawumbe kukhona iphathi asebeyivula esingeke sikwazi ukubamisa ukuthi bavule iphathi abayivulayo mhlawumbe yiyo leyo phathi ebizwa kuthiwe yi-NIC kodwa-ke hhayi akunani le-MRP lokho i-MRP isaqhubeka iyaphambili ne-leadership ekhona kanti njalo iyaqhubeka futhi isagama structures isiya phambili ihlangana labantu leyo leadership abakhuluma ngayo beyibiza bethi i-MRP kuyinto yabo nje abayifuma besezihlahleni ephumula ngale basuka lapho bagijima baya kumedia ba-announce bathi bona sebedissolve i-NIC bengela mandate even from the lower structures nabo futhi labo bantu bengalayo imandate abayiphiwe whether i-constitution kumbe ngama-lower structures so nje kungamandlwane nje abantu abasakhasa kupolitiki abangayazi into abayenzayo kuyikho nje begijima begcwala indawo yonke nje bezama ukuthi bazibonakalise kodwa-ke lokho-ke thina hhayi asikwazi ungangena ngitsho lasemagqhuphini ethu awezepolitiki ku-WhatsApp ayikho yonke le nto ungahamba kuma-structures ethu wonke kusukela kuma-provinces uzefika kuma-districts ayikho yonke le nto nje yinto yabantu nje abambalwa njengoba ngishilo ukuthi kwakungabantu ababengafikile 20 ababengu-15 ababehlangene ezihlahleni behleli into yabo basebegijima ba ku social media kumbe lapha ebulendini bazozama ukuthi ke bayenze lokade befisa ukuthi bekwenze izinto nje ezifekwa ngale ngaphandle ke laba balwisana lomzabalazo wethu
manje njengebandla lizathatha nyathelo bani
babugande kukhona ke isinyathelo esasithatha njengebandla silandela iziqondiso ezikhona kusekelo ke sokuqhutshwa kwezinto ebandleni le-MRP kusukela mhla ka 16 wenyanga edlule bakhona abathathu esasi babhaleleke incwadi sabanika ukuthi ke bathathe izinqumo zabo bemegcekeni ukuthi yini abayimele mabekhethe ukuba ngabahlubuki sikwazi ukuthi ke sisebenzisana labo njengabantu abangabahlubuki ukuza sincedisa kakhulu ukuthi sithathe izinqumo ngokusho khona ukuthi ke kuwona lamalanga esasibabekele wona ngo-21 engathi mhlawumbe aye aphela mhla ka 9 okusho khona ukuthi hayi sebephelelisile bagcwalisa inkomitsho nenkezo yabo yezezo zabo ezobuhlubuki osekusenza ukuthi ke kube lula ke nathi ukuthi sithathe ke inyathelo namhlanje ke umanje ngoba bekupress lapha bekhuluma ukuthi ba-announce i-leadership yabo okusho khona ukuthi sebebagcwalisela ke lokho ke kade bevele befisa ukuthi bakwenze okuyikho besikukhangelele ukuthi bakwenze ke bese siyathatha izinqumo zethu njengebandla okusho ukuthi ke bengama-members abanye bakhona abaphatheka kuyona le into bazanqunywa nje ebandleni basuswe ngoba nje vele sesishilo ukuthi abantu abazenzela into yabo yokuhlubuka so kusho khona ukuthi hayi izinqumo ziyathathwa ke njalo ziyabalandela kungekudala okusho khona ukuthi ke esikufisayo ukuthi ibandla lilungiswe liye phambili sisuse labo abalwisana ke lombutho wethu le revolution yethu.
Hello ke ngumnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla le MRP. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembo lezimlife.com lilodaba lokuthi umprofita othiwa ngu-Apostle Ruramai Nabata ubotshiwe izolo eHarare ngemva kokuthatha isidumbu emotsha esithi ufuna ukuvusa umufi. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umphathintambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi usetshele amalunga ebandla le-CCC ukuthi engekela ukuya edale ngemva kokuhlala kwalo okuyisithupha bazaxotshwa bonke. Okwamanje sendedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Siyakuzwa wena babothwa ngutshabangu, wena siyakuzwa wena babothwa ngutshabangu. Wazi wakhohlakala umdala, ngathi abantu sebesebenze kangaka bethi bafunga ushintshizwe. Uqhamuke wena uthi wena uthi wena uqothisa ama-MPs kuze nama-senator nama-councillors. Wehlulwe yini wena ukuthi khona wena njengoba uzibiza njengememba ye-CC uye kubona iziphathimandla ze-CC uye khulumisana labo ukuthi lana kwenzeka amaphutha 1 2 3 4 5 usuka kodwa wena usuke wena uqoshisa amalungelo kuze ne-CC ama-MPs abe-senate wazi wakhohlakala umdala. Hhayi kodwa khona ubonge nje ukuthi hhayi hawu seZimbabwe kweli kamnangako ukuleli nje lesemzansi nje bekuyashaywa kwawena manxabe gitshe wena beshaye kwazona iy'ngane zakho mhlawumbe umndeni wakho wonke lo kukhohlakela umdala wazi wakhohlakala kuyomdala.
Hawu salibonani salibonani ku-Studio 7 ngiyabulisa bonke abalaleli nabasakazi bonke. Ngibuya ngikhuthaza abantu bakethu ukuthi nganithwa sibambaneni ukuthi sikwanise ukuthuthukisa ilizwe. Abantu abafuna ukudiliza iphathi abafana labo-Chabangwe laba bekungamelanga ukuthi balandelwe abantu abanjalo. Kuyatshengisa ukuthi uyakhanya ukuthi uthengiwe. Siyacela ukuthi abantu abanjalo bevele bebakhiphe lasebandleni, bebakhiphe lasephathini. Umuntu onjalo lengozi and kuyajabulisa ma umongameli uchamisa esithi abantu bonke bame umsebenzi bengaye emsebenzini ukuze kulungiswe hayi lapho wenza right simchayela ihlombe lapho
eStudio 7 injani lonke ayidina ziyaphila lapha ngikhuluma ngendaba kaSengezo uSengezo ngumuntu wezano nosethengwe izano uyafana nalabo isikhulumeli sikaMonzola la wathengwa izano uyabona so ngabantu abangelancedo abahamba besethi forward back forward back ngacotsho lo muntu laphumele lasingene enhlanganisweni engaphambanisa abantu last time ukhale futhi ngama MP abesekhichiwe kwaba ngochamiso se wrong asebuyeli right usekhala futhi ufunani lo muntu asichiye mani thavi ufunda kuzwa ngaye nasilandela uchamisa kula konye sihamba ngakho
Studio 7 Studio 7 yalibingelela bonke basakazi kanye nabalaleli ngithanda ukuncoma lokho okwenziwe TCC yokuthi velimise bonke abaholi abasePharlament ekubeni izifamona lezi zeZANPF izidlova lezi siziqalile ukuphazamisa abantu abakhethwe ngomphakathi ngendlela yokuthi zifuna ukugcimeka iziqhwaga zabo lapha endaweni lezi okukhethwe khona abantu beTCC ingathi kungenzeka la isadakhe ngkhona mayingenele ingenele kusakhanya khitsho kuzokhitshwe la umnangagwe bemgwebe udilika jele ukubulala abantu kungegugu rawund umnangagwe esifiso sami bemfisa ukuthi njengayo iyaphuma leZANPF bevele bemgwebe i-life sentence efe kubeka wakhe
Studio 7 Studio 7 njani kanti why usengezojabango lo efuna ukusijayela kubi lo nakasimlaleli vele thina sithi phambili nge-TCC thina vele silalele uChamisa uthi sengezojabango lo vele kasikulaleli sengezochabanga ngazi uyenzeni imizamo yakho kanti wena vele unxaka ukuthi ngwe TCC why wena ungcolisa ibizo le TCC abezani uPF akwazi ukuthi bona kathesa ama elections azangabe free and fair kodwa ubona bazi defender labo ngoba ngathi ngabe party yakho bazi defender bethi aye free and fair ama elections and ngoba angabona bengabe zani batho njalo so wena unxaka ukuthi ngwe TCC why ufuna ungcolisa ibizo le TCC kanti vele kuyazikhanyela vele ukuthi wena awuso e TCC uzama ungcolisa kuphela manje thina kasikulaleli thina ba ndelwe TCC asikulaleli vele kanti why ukusithwalisa nzima apho emathebeleleni lawo ngwangapha emathebeleleni singcolisa ibizo lakho Thabangu kathesi wena vele asikulaleli asikubuki Thabangu asikubuki and asikulandeli vele asikulandeli imizamo yakho naleyo izamayo wena leyo yekela ukuhluphana le TCC yekela ukudiliza ibandla le TCC wena zenzele okwakho lomfazi wakho labantu abakho khona ngapho uhambe umbelimi ekhaya isikhathi sokulima lesi yekela ukuhluphana lezi zinto lezi sina sile stress zethu kathesi ngapho sifuna ukungezelela futhi yekelana lebandla le-TCC wena hamba nxa ufuna ukujoin izana uhambe izana kuzana yakho kuphela kula muntu okuncengayo asukuncengi suka lapho suka sibili suka kanti usilalele suka lapho thula uvale umlomo wakho thula uvale umlomo wakho
Studio 7 Studio 7 linjani ngifela iqinisa lo okhulumayo hey waza wawenza umsebenzi ongcolile uSengezo Chabango nalokhali phali bugging bafakazelana nje ngokungcola ngezandla zabo ezingcolile ngale imali engcolile esebeyithethe kuzano bayenza engathi bona baklini kanti bangcole laba bantu bangcole kakhulu bebona ukuthi abantwana bezimbabwe bahleli emazweni abantwana bezimbabwe bahleli ngaphandle kwamazwe kodwa benikeze izano amandla angaka ukuthi izano ngoba bona bagijimisa imali bagijimisa amapocket abo eyiphugeni wena phugeni nalo sengizochabango ningcolile nina bantu ningcolile izandla zenu zingcolile kodwa isikhathi senu siyofika kuzolokho eniwenza kwamanje angathi angithi kusalilungela kukhona isikhathi esizofika khona imibuzo hlalani niyazi ukuthi imibuzo enisazoyiphendula iminingi wena khaliphani bugeni nawe Sengezo Chabango nabanye elinabo abacashe ngemva kwenu hlalani nazi ukuthi imibuzo iseminingi ezakini kwamanje isikhathi sisalivumela ukuthi nihluphekise abantwana baseZimbabwe linikeze izano power mpela ngendaba zokuthi nina kukhona elikuhlosile noma nani ufuna ukungena ezikundleni anisazingenanga lezo zikhundla noma nani ufuna ukwenzani lokho enalikufuna anisakutholanga izibona kungcono ukuthi libhidlize i-CCC okuyiyo efuna ukukhulula abantwana baseZimbabwe kodwa nina nibhizi niphosela amatshe niphosela ukungcola mangabe kuwukuthi kubonakala i-way forward leyo way forward ebonakalayo nina niyayivala lingcolile linabadala ningcolile ningcolile impilweni hey asazi ukuthi uyophelela lapha
siyabingelela Studio 7 ngiyadanisa kakhulu ukubona amampunge akaSengezo Chabango ehlangene labo Jacob Mdenda bewenza esithi aphume baphumelela bengazi ukuthi badumaza badanisa iZimbabwe yonke jikelele basehlisa lesithunzi futhi njalo basikwatisa uChamisa mina ngibona ngani engasathembi izinkantolo engasathembi iParliament yabomdenda ngoba konke lokhu ozekhi kuyinto yezana uPF ethunywa ngumnangagwa bareporta kumnangagwa bonke kuyizana konke uChamisa ngasebenzise isupport yakhe yamaZimbabwe ukuthi amaZimbabwe wonke njengoba emsupporta kangaka ezama uconsult amaZimbabwe emnika icebo lesisombululo ngoba engabe sithi uzabe hamba ngomthetho wezana lo ngoba umthetho weZimbabwe sekusungwezana uChamisa ngasebenzise amandla alawo lesupport yabantu besitshela ngumuntu owaxotshwa iTC uyini nalo sengezo chaba ngasebe nguye asebemlalela ukuthi ubhale incwadi uChamisa ngasebenzise isupport yakhe elayo akhulu amaZimbabwe nemaketaneni ezana uPF sabo
lawo ke yabe ngamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge WhatsApp esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje igama lami ngu Chris Gande hasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.